ngikhangelele ukuthi ngangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane ezinengi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uCounselor Umzamo onguye obekuli wade bengiyo isese ngwa 25. Awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobho lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobho lakoBulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobho lakoBulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu, esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo. Akungabili umuntu okuza obuya azokuba ngukansila woBulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho osuka khona kini uzofuna ubukansila koBulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-projects planning and management, kanti futhi ngenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile kunengi ulwazi enlalo.